Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalifuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-31 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitradeni.
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamafotha befithi basopho, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezicubungula izomthetho zithi imithethwandaba ilamandla okunquma ukuthi ukhetho luqutshwe kakutsha lanxa iZEC isiyethule uluhlu lwamabizo lwafaka kugwalondaba lukahulumende iGovernment Gazette.
The Government of National Unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political document. Into eza kuyibalekela ukuthi lisithi yikhothi kuphela. Kulento eziningi ezi-involved kupolitics ezingadlula umthetho.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane amakhosikazi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary okhuthaza amantombazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane.
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lanxa ibandla le-CCC lisithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha oluzalawulwa yi-SADC le-African Union, ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi lokhu kungenzakala kuphela nxa uZulu ethe watshengisela kabanzi ezitaladeni. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi uMnumzana Jethro Mpofu.
Yokube kungenzeka nxa isikhiphu sikade ingakhokhela amaZimbabwe ukuthi aphumele ngaphandle azikhulumele. I-CCC njenge-political party ayinamlomo omkhulu, kodwa nxa amaZimbabwe ade ngaphumela ngaphandle ethi mhlaba sicela ukhetho lwethu. I-Afrika lomhlaba bebezalalela. Manje asikwazi ukuthi amaZimbabwe alawo yini amandla alaso isibindi sokuphumela ngaphandle. Benze lokho okuthiwa yi-spring esakubona e-Libya, esakubona e-Tunisia, esakubona kwamanye amazwe.
Yikutshengisela esitaladeni lokho okutshoyo.
Ukutshengisela lokubhikisha becela amalungelo abo emhlabeni ukuthi sicela amalungelo ethu singake sibuswe ngenkani. Isifilinge labantu akusoze kuzwakale.
Amapholisa dokotela siyawubona ayaxwayisa athi basopu kulabo abangacabanga ukuthi bangene esitaladeni athi abamelela abantu abanjalo. Awuboni lokho kungaba ngokunye yini okungenza abantu beZimbabwe besaba ukutshengisela?
Hayi, nasephilisi yabaqala amapolisa lamafotha befithi basopho, kodwa bagcina kuyibo abahamba phambi kwabantu belanda isihlalo sikamongameli. Kunjalo, kuqala njalo. Ngingabona ukuthi iZimbabwe izimisele njalo iyalabona lawa amapolisa athi basopho yiyo angabona sekhokhela abantu phambili esithi umnyango wakhona ulaphana sambenini. Kuhleli kunjalo sesakubona emhlabeni.
Isadaki ithi isithumela elinye iqula eZimbabwe ukuyaxwayisisa ilolu daba. Kanti layo iAfrican Union zombili ungaxwayisa ukuthi kumele baluphathe njani lolu daba.
Akabalaleli amaZimbabwe, bangalaleli kanjeni kusayo, bangalaleli iCCC, balalele amaZimbabwe ukuthi aphala ngani. Kuyajabulisa khona ngoba kokuqala ukuthi kwenzakale kanje ukuthi i-AU lesadiki sisukume sithi kanti kwenzekeni laphaya. Bekufunakala ukuthi bahambise phambili-ke izidingo zabantu beZimbabwe, hhayi ezamabandla. Ngoba amabandla siyakwazi ukuthi afuna amandla. Abantu beZimbabwe bafuna amalungelo abo. Isisiqokoqela sokuqala lesi.
Ubaba Ramaphosa simbone esiba ngomunye wabaholi baseAfrika abathi amhlophe kumongameli Mnangagwa. Kanti abantu abaningi njalo bakhangelele kuye, bakhangelele kuzwe laseAfrika ukuthi libe yilo elikhokhelayo ekudingeni isixazululo kudaba lweZimbabwe. Ungathini ngalokho?
Hayi, uyenze ngokuphangisa inkulumo yakhe. Uzolandela ukuqhutshwa yiSADC, alandele ukuqhutshwa yiAU. Lokhuyana nje kufana njengomakhelwane ovuka ekuseni esithi livukile komakhelwane. Noma nje kukhona enye inkulumo ekhona, siyakwazi.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu, ingcwethi ecubungula izombusazwe. Lokhe sikudaba lwezokhetho oluphathelane lezokhetho. Ezinye ingcwethi ezicubungula ezemithetho zithi imithethwandaba ilamandla okunquma ukuba ukhetho luqutshwe kakutsha, lanxa ikhomishini ebona ngokuqutshwa kwalo eZEC isiyethule uluhlu lwamabizo alabo ababikwa banqoba kugwalondaba lwe-Government Gazette, okutsho ukuthi sokusemthethweni ukuthi ngempela labo okuthiwa banqoba yibo asebekhethiwe. Ibandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change liyayiphikisa limpumela lisithi ukhetho belungakhululekanga njalo lifuna luqutshwe kakutsha phansi kweziqondiso ze-SADC le-AU. Amabizo ayethulweyo agoqela elikamongameli Emmerson Mnangagwa, amalunga edalele iPhalamende leSenate, lawezinduna zomdabu. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lo mnumzana Ngqobani Sithole, ingcwethi ecubungula ezomthetho njalo ongomunye oseke wamangalela uhulumende emthethwandaba ngendlela ukhetho oluqutshwa ngayo.
Isaac, yiyo esithi chapter 12 institution and independent institution erana ama elections eZimbabwe isideclare ukuthi ozwane lozwane ngama winner. So emthethweni yiko ukhona ngaphandle futhi kube le lomuntu umthetho kumbe i court order etshintsha konoko sokwenzakele. I court order leyo kuyasophuza ukuthi lo hono nayo kumbe olesikhalazo agijima enkantolo ayefaka ubufakazi phakathi kwephambi kwenkantolo eZimbabwe kulento okuthiwa yi-Electoral Act, le constitution ye egavena ama-elections eZimbabwe. Then kube sokusithi laba abangaphandle ababuyayo osadiki labo balama-guidelines esiwasebenzisayo. So i-election yethu kayisetshenziswa ngamaZimbabwens kuphela, even though incedise amaZimbabwens, but abanye laba abaphandle babe funa ukubona ukuthi into leyi yenziwe ngendlela okwavunyelwana ngayo ukuthi yenziwe. So as things stand, nxa kungena court order umthetho uthi labo bonaba labo including u-ED nguyo ongumongameli and bonke kufuze babe sworn in.
Ngumthethwandaba kuphela onganquma lokho, njalo kuyini okuyabe kufanele ukuthi ibandla le-CCC eliyilo eliphikisa impumela yokhetho likuse emthethwandaba ukuze kube lesinqumo esinjalo.
I-politics is a little bit the government of national unity ayizange ibuye through a court order. Yabuya as a political settlement. Into enza kuyibalekela ukuthi sithi yikhothi kuphela. Kulento eziningi ezi-involved ku-politics ezingadlula umthetho. But one of those in a constitutional democracy, yikhothi. Wawukhuluma ukuthi abantu babe intimidated ufaka ubufakazi. Wawukhuluma ukuthi kwaba nefazi eyayisenza lokhu lalokhu lalokhu ufaka ubufakazi. Nga ufiti no, inamba leza kumi, ngendlela, fagi V11, fagi V23.
Ngezi ngendlela uketolu nga kukulwa, ngobunye ubufaka zobunga sibo ma V11 kuphela.
Ye, nga ukangele static preliminary report, which is being echoed again by the opposition ACCC, is that ama courts in Zimbabwe, they are compromised. How do you then go to that very court a compromise? Nga ngini, CCC, nga haba jane, kubate utwa hii compromise. So, hiko la kubwa problem kona. So, there are multiplicity of factors that come into form. That's why I wanna, so kubi ama elders, so kubi eni, kubi ama negotiations here and there, not in this particular instance, but there is that possibility.
Okukhulunywa yiSADC lamazwe aphetsheya kungasetshenziswa emthethwanda.
Well, bakhuluma ngento kanti senzakala eZimbabwe. So abantu bona abanayo abangahamba emthethwanda. Abantu laba phela abakhulumi ngento abayizwileyo, bathi bakubonile, ngisho kanti bangama-observer, bathi bakubonile kusenzakala. So into ezingahanjiswa emthethwanda. But now, nxa ukhangele wakhangela iposition ethethwe yi-CCC ngeyokuthi sizakuya emthethwandaba njani, emthethwandaba lowu uvele uyisima kanje. That's why ngithi khona songifuna a serious dialogue to those that participated in an election. Because as things stand, amaZimbabweans they are held at ransom. Now there is serious suspense.
Lawe njengegqwetha wake wamangalela uZac emthethwandaba. Solungaphi lolu daba?
Kunendaba ezimbili ezisemthethwandaba. Zonke angazingangeni. But kade singadilile election yona leyo. Kade sidila the issue that is still pending, issue yabantu aba outside the country abangekho kuma constituencies awo njengekakasukwena. But not ukuthi sasizama ukuthi sincedise ukasukwena, sasizama ukuthi no, i-decision esiyenziwe yikhothi leyi ile ndlela yoku-affecta abanye abantu abangahlali khonapho. Lami nginje ku-constituency yami ngiyayithatha isikhathi engabuyelanga. Eyesibili still pending transmission of ama results. IZAC iya transmitter ama results ngendlela that is not consistent to the Electoral Act. But they made an undertaking ukuthi ku-election leyi baza kubamba ngendlela efaneleyo. So we are still waiting for their report ukuthi sibone ukuthi bakubambe ngendlela efaneleyo. Ngoba ku-2013 no-2018 batshile ukuthi abazange bakubambe ngendlela yonaleyo.
Alo ke ngumnumzana Ngqobani Sithole ingcwethi ecubungula izemithetho obexoxa icingweni lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekwabulawayo. Abenhlanganiso yokusabalaliswa kwembiko lokulibazisa uZulu amakhosi media bathi sebethule umfanekiso wedocumentary ekhuthaza amankazana ukuthi athathe izinqumo eziqondileyo ukuzivikela ukuzithwala besesebancane kumbe bengakahleli ukuba lengane. Ubusibhebhe umqondisi wale documentary elesihloko esithi When Children Become Mothers uthi bahlose ukuhlomisa amantombazana ngolwazi lokuzivikela enkingeni ezidalwa ukuzithwala besesebancane kuthi lalapho sebezithola bezithwele bengafiki engozini.
Sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sibe siba ngomama besesebancinyane kakhulu. Sesikhangela isikhathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani siqhubekela phambili imemetheka. Lokhu kwakukhuthazwe luhlelo esasiluncedisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation ama-rumors amahungahunga a-impacta ngayo kumbe ayenza ngayo amankazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebeluhlose ukukwenza and kulokho eliwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihlose ukukwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi. Njengakhonokho ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusuzi lukholise kumbe omunye wakho oyindoda akasuza ukukholise nxa esecansini yikho begcina bemitha.
Kudokumentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
Kudokumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu labantwana ngoba sifisa ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athize kuyini. Kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali. So silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama-expert opinion within the documentary. Sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo bese sebancane bayenze ama-decisions angcono. Ukuthi kungcono ukuthi uye esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo. Labazali ukuthi abantwana babazwisise ukuthi abantwana bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi becine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize begcine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hayi mama baba sengizithwele.
Lo ke ngunkosikazi Busibhebhe, umqondisi wedocumentary elesihloko esithi When Children Become Mothers, obekhuluma ecingweni ekubulawayo lo Tabo Kancube weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elizimlife.com lilodaba lokuthi odokotela labongi sebe zasiwa esikolo sebandla lezanu PF esithiwa Herbert Chitepo School of Ideology, lapho abazafundiswa khona insika yebandla lezanu PF lokwabangela ukuya empini yenkululeko. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi oyengumphathintambo wesigaba seMashonaland West unkosikazi Mary Chikoka Mliswa wanqotshwa kukhetho lwama-primaries ebandla lezanu PF usephendukile engukhansila weHurungwe District Council. UChikoka Mliswa ukhethwe phansi kohlelo lwe-proportional representation. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kuStudio 7 okhulumayo nguJay Moyo. Ngajabula le audio ma ingafundwa esiyezwa konke okwenzakalayo. Njengalokhu angaphumanga ama-results, siyafisa ukuthi kuphinde kuyevotwa ngokutsha. I-ZANU PF sesibazi ukuthi ma singazange besavotelwa njengalike eBulawayo zahamba bavotele. Balaliyana ingqondo yokuthi kuyathwa ezilongo livotele i-CCC sifuna lilambe. So abantu abanjalo vele sesifuna bavela baphume.
Livuka njani Studio 7?
Livuka njani Studio 7? Hayi sibonge. Sibonge sesizizwile izindaba ezekuseni. Engikubonga kakhulu Studio 7 namhlanje ukuhleleka kwabantu abalethe ama-audio bevela ebantwini bezimbabho. Lisikhiphele abantu abebekhuluma into ezihleleke kakhulu kakhulu. Yikho esikufunayo ukuthi sizwe izinto eziqumbaqumba ukuhleleka lela wethu ngesikubonileyo. Kodwa ke silicebise futhi Studio 7 ngoba indaba elisiyezibisa ngapha zizwa ngabantu bonke, iningi lethu siyazilalela. Abantu abanjengalabo elisikhiphele bona Richard Mono lalo omunye owinye wanke West, iindaba zabo selizikhiphe kaningi, belokhu bekhuluma into eyi-1. Ngibona sokule 4-5 days lisikhiphela same thing. Siyabe sithanda okutsha okuvela ngivela kibo khona ngani izolo bengilaleni spokesperson kamongameli eGagasa nxa usizwa uyakusiza ukuthi ukhuluma into engamanga siyakuthanda ukuthi lisikhuphele ezilohlonze ngithokozela abantu bakithi abakukhulumile yibe sithanda ukuthi libe lisifakela bona sibezwa bakhuluma into ezilesisinto ezihlelekile hayi labana abafohlayo siyabonga Studio 7
Studio 7 Studio 7 siyabonga lapho sengathi ngavula le audio yami ngifisa nje ukudlulisa ebantwini bonke abakhona umhlaba wonke abalalela i-Studio 7 ukuthi abantu mabafune uNkulunkulu ithiwa lisakhona kunomprofeti emhlabeni igama lakhe kuthiwa nguKhakho Philip njengalokhu umfundi esikoleni engeke athole imphumela ngokurevisa i-test ka-1980 ngeminyaka le yako-2000 kunjalo ke nebhayibhili abantu abasoze babona umbuso wezulu ngokufunda ibhayibhili kodwa ngokwamukela umprofeti phakathi kwabo njengalokhu masifunda ebhayibhilini sibona abantu bamukela uNoa uMoses uJeremiah u-Isaiah labo bantu yiko okukhulunywa ngabo encwadini kaSambulo 20:12 ukuthi amagama abancane nabadala ayilotshiwe encwadini yokuphila ngiyabonga
ngibingelele enkundleni hhayi okhuluma engumantyeza hhayi basakazi uhlupho esibhekane lalo singabantu baseZimbabwe lunzima kakhulu ngoba enye i-5 years ezayo asikwazi ukuthi siyabe sikuphi empeleni siyagugela egangeni siyagugela endleleni njengamathaya emoto njengoba izano ilokhu ingafuni ukuphuma i-5 years isikhathi eside kakhulu ngalokho angazi ukuthi lalaba abaphikisayo njengoba kungathi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi bayekhothi kodwa kuzwakala ingathi laba abakwazi ukuthi kubafuna ukuthi abakwazi abafuna ukukwenza sicela ukuthi labo bebe le ndlela ehlelekileyo engayenza siphume kulobu bunzima esiphakathi kwabo njengoba nje sigcwele kwamanye amazwe labazali bethu abahlala emakhaya abalandaba labantu ababo balendaba lezano abalandaba ukuthi impilo yabantu babo iguquke abalandaba ukuthi abantu ababo befunde bona abakukhangeleyo kuphela yikudla i-chicken lokuchona begqoke amantsaro okubuhlungu zaduqeda lapho kudla i-chicken qede lapho uphathwe yisiso uthi uyesibhedlela ufika uswele imithi hayi okunye kuyadanisa kakhulu impela yikho abadala bethu izinyane lomnyaka likhala lisiye emakhankeni
Studio 7 linjani lonke hayi thina siyaphila kahle ningihlala ephezu kwendaba eyi kulo muntu wenu lo kuthiwa ngu-Angliston Sibanda lo kuzobuya lo kuthiwa ngu-Witness Dube kuzobuya lo kuthiwa Mabutho Moyo lo hayi laba bantu yeshi angazi ukuthi kathi kahle kahle izanu yabaphani ilizwe liyaphela nyanya finichi baloke bekhomenta bethu babo mnanga kwa ilizwe yalizama eyi kwathi bakhulu umuntu ezifani mani bathi imgwaqo kwayishangani konke into engekho yonke yona leyo ngitsho akula nto ekhona amanzi ebhulawayo ngihambe khona i-weekend yonke kuzofike namhla amanzi zerwa kula aphumi khona ukuthonta amagesi ayahamba abuye kodwa kwathiwa kusahambe konke lokho eyi angathi abantu abashiywa kathi i-ZANU-P F yabaphani kathi ukuthi bekhulume nje iqiniso kodwa ukuthi hhayi into kazisekho ilizwe selifike laphela leli kuyini okubanika inhloni kathi bakhulumane ekuqaleni bona okwenza bebe le nhloni ukuthi bekhuluma iqiniso ebantwini bephongauntula bewumane ashiywe ngani kuthiwa injethi ngezo ezinye ezikhonkotha khatshana khona la iyaphongulavuka ngabe ikhonkotha ingazi into eyikhonkothayo ashiye mushuwa asuba bantu besindebeleni laba ayi
sanibonani kwi-Studio 7 kunguphawulo lamudaba la olungikhathaza emoyeni wami intembo nuyeyokuthi yami bencinga adlala amabe sebesithi ukhetho luphindwe aluphindwe sibili ubaba le ngabuyelilo angasithwalisa nzima 5 years iphutha ntoni bethwele nzima so ebfuthi ebuyele asiyacela badala bona niplani sibili umuntu le ephumile usithwalise nzima nibe sikwanisi nikuba amafora nazimjokoda ngenxa yezami
Studio 7 siyabonga umsebenzi siyabingelela sinethemba lokuthi isadiki bazalungisa ukuthi ukhetho uqale phansi and lungaphathwa izekhi futhi ukuthi bebone ukuthi free and fair i-TCC ingayidlala kangakanani i-ZANU-PF ngo-80% ngoba vele amaZimbabwe wonke ayifuni izanu lokhu kuyiqiniso bavotisa abantu ngenkani bese bekhipha ukhetho bethu bavotile bawenile akusikhona ukuwina lokhu babamba abantu beZimbabwe ngenkani baba repha kahle kahle abantu bezanu so uma kungenzeka ukuthi uNkulunkulu efake isandla ukhetho luqale phansi lugayide ama guidelines aright ay friend fair election kuyaphumela imphumela ezangcina umhlaba wonke uma kungahamba kunjalo kungabonge kakhulu kodwa uma kungenjalo qhubeka kuthiwa iZANU PF iwinile oRamaphosa bayamgcoba umnankakwa hey iZimbabwe yabe ihlelwe ifeli mnyama kakhulu okungeke kulunge futhi nanoma yinini
Studio 7 njani linjani libekele abasakazi bonke nabalaleli lami ke ngiphawula kancane maybe le inkulumo engikhuluma ngafika kuye lo umdala wesikhava lo umnankakwa lo umnankakwa udliwe haphume sikhathele ngamnankakwa lo sikhathele impela sikhathele kakhulu kakhulu ngaye soyibulale yonke into lapha eZimbabwe lami bathatha igolide belidlangale kuDubai ngathi nasilamba lapha ekhaya lami akaphume lo mdala lo 8 years too much akaphume
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Idalia litshaya isigaba seFlorida kusukela izolo ladiliza izindlu ladabula izihlahla imota zaphoselwa emoyeni okuthiye izigidi lezigidi zabantu zingelamandla kagetsi abahlenga abawelwe ingozi bebengakangeni endaweni ezitshaywe kakhulu lizulu leli ukuze kwazakale ukuthi bakhona yini abalahlekelwe imphefumulo Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida umnumzana Tamurai Gwegwerere ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ubusuku bonke leli zulu lisina alizange limukuna njalo khona manje namhlanje lilokhu lisina izulu okunye okubonakalayo sibili ngumoya umoya ubutshaya sibili ubusuku bonke kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona into azimanga kuhle sibili ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe linengi ngasikhathi sinye indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe le ndlela yokulukusa yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu yikho ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuyo ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba indlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi endaweni eziningi
ngokubona kwakho indlela eyenzwa ngayo indlela ongathi indlela eZimbabwe ingathola khona isifundo ukubana nxa kulengozi enje abantu batshelwa njani njalo nini
kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa yiAmerica kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ube phuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumeni uzakwenzani umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala ugovernor uDeSantis uhle waphuma ingakafiki ilokuzeni iHurricane sisalungiselela ukuthi iyeza lokhu kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe part kwayo ngoba yibo abameli bebesazi yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakala njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje bayalandelwa bonke ababe behlakelwe yilesi sihlakalo banikezwe indlela zokuthi bangababe le ndlela zokuthi bayiphambili impilo ziyiphambili le yinto engekho eZimbabwe liqiniso lelo eZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani hayi zilutshwane azikho sibili ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo akhona yini ama-boats khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasuke i-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho yile qiniso so into okumele sifunde lapha from iAmerica yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lilendlela zokuthi nxa kulesehlakalo esinje sizakwenza lokho
Alo ke ngumnumzana Tamurai Kwekwerere isizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama nguChris Gande.